umkhokheli wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, uMnumzana Takawafika Dlou uthi inani lababalisi elingabuya ngemsebenzini belisedlula isilinganiso sokungamathumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini, 75%.
Most of the teachers gave heed to the call for industrial action, except that the employer.
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi ngaphandle kokuthi uhulumende le-ZBC bebesakaze amanga wokuthi sivumelene lohulumende izolo, okube yinto enze abanye ababalisi baye emsebenzini namhlanje. Kodwa elizweni lonke, endaweni ezifanana leMutare, iMathebeleland, iMashonaland kanye leHarare, iGweru, leMashingo, inani lababalisi elikhalale umsebenzi namhla lidlula amathumi ayisikhombisa kuhulu elilodwa, 75%.
Uzo uthi njengababalisi bagadaza imibiko ethi ezikolweni zemaphandleni amalunga abo ebesethuselwa yintsha ye-ZANU-PF labanye akade bezithi ngamasotsha. Uthe lokhu kuveza ukuthi uhulumende usathatha udaba lwababalisi njengolunye lombusazwe.
The political party at the University of ZANU-PF was sending also its youth and other functionaries.
Ibandla leZANU-PF lithumele intsha yalo labanye abangaqondakaliyo besethusela ababalisi abangayanga emsebenzini nami. Kodwa ukusobala yikuthi ukwethusela kwamabandla ezombusazwe akusoze kusebenzi. Ukukhalala kwethu umsebenzi sikwenze ngendlela esemthethweni, ngoba isisekelo sombuso sisinika imvumo yokukhalala umsebenzi nxa selezikhalazo.
Iningi labazali liveze ukukhathazeka ngesimo esisezikolo besithi lokhu kulakho ukuphazamisa imfundo yabantwana. UMnumzana Thembamoyo ngomunye wabazali okhuthaza uhulumende ukuthi alungise izikhalazo zababalisi ngokuphangisa ukuze abantwana bengalahlekelwa yizifundo.
Amathisha afundisa lezizikolo akulasivumelwano esiphile esabakhona phakathi kwabo nohulumende, and thina kuyasiphambanisa siyasi-affecta njengabazali. Xa umntwana yaphuma ngo-10 ethembiwa ngo-10 endlini ukuthi wona khonoko, ngoba besikhathi sokubhala siyafika ama-exams lingazulula. Sesicela ngalo uhulumende sibe ngathathisa sibe khulumile lama-teacher abahlangane phakathi incedisa abantu abethu, ngoba akulunganga ngxakonje.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye umzali uNkosikazi Sihle Ncube, yena othi abafundi basanda kulahlekelwa ngesinye isikhathi sezifundo ngeziyo ukuqala kuvula izikolo lapho uzulu wonke etshengisela ngokungayi emsebenzini.
Amatitsha bayisimele bengezeleli lokuzena imali, ngoba abantu abethu bazafeyila, bapasa njani ababalisi bakhona bengelokuze bengathabi? Asazi inenye bazavumelana, kodwa okukhathesa abantwana bayasafa. They are the ones suffering, babhala njani?
Izolo umphathintambo wezemfundo uMnumzana Pho Mazima uthe uhulumende uzaphuma lenhlelo zokuthuthukisa impilo zababalisi ezifana nokubanikeza indawo zokwakha izindlu ngesikwelete. Kodwa lokhu akudulisanga ababalisi bona abathi awasoze babuyele emsebenzini nxa bengengezelwanga iholo lafika kuma-$200,000 nxa behlawulwa nge-RTGS 1200 kumbe ngedola leMelika. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.